Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaga wani kumpalagazi 2021 ikama nguntunga milinku mo nazi ezi hamba pambi li
kukutabandezo wama PCR test kuinde kondilea kwetu wakenjalo oso ulu kipo yukuti po na umde tola wale enge lao lo umkushane so kutuwa futa haya kukwarandani for 14 days
umonga meli ema Soni mnanga kwa uze tule umlayo oti wonke abangena elizwe ni kumele basale kuma quarantine centers o kwa mafigi ya mavili ila ngave ngelao umkushane we COVID-19.
Utawalo utabandwe quarantine ilova umuntu enga tulagalanga ilo umkushane mboi ngati ilogo ungeru kuti ikuchezi za abantu ngindira ispansi.
Abanengi ikakulu abakhangelele ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulo mfanyana ongumfundi ovuke ubhofa wahlasela ngompopo eMelika wabulala abanye abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli emasoni mnanga kwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 ngokwethula umlayo othi zonke izethekeli kanye lezizalwane zeZimbabwe ezifela phandle kumele zihlolwe lomkhuhlane emingceleni yelizwe njalo ziqeda lapho kumele ziyehlala kuma quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa zingela lumkhuhlane kumele njalo zizipatalele. Le yinto ecothozwe kakhulu ngabanengi. Umnanga kwa uthe abantu laba kumele bahlolwe emingceleni yelizwe kusetshenziswa indlela yama PCR test kungelani lokuthi bayabe belobufakazi obuveza ukuthi lapho abavela khona bahlolwe igciwane leli bafunyanwa bengelalo. Kumbiko awethule kumabona kude umnanga kwa uthe ubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo la kulandela ukuqhamuka komkhakha we COVID-19 oyaziwa ngokuthi Omicron wona osutholakale emazweni amanengi agoqela kwele Botswana la kwele South Africa. Umnanga kwa uthe njalo ikefiu kumbe uhlelo lokuvimba ukuhamba hamba kwa bantu soluqala ngo 9 o'clock ntambama lusiya phela ngo 6 o'clock ekuseni. Lolu hlelo beluvele luqala ngo 10 o'clock ntambama luye phela ngo 5:30 ekuseni. Amabhizimusi wona azaqhubeka evula ngo 7 ekuseni ayevalwa ngo 7 ntambama. Umnanga kwa uthe njalo indawo zokunathela lokuzilibazisa ezivalisa amabhala ama-night clubs sokumele zivumele indlamanzi ezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kuphela. Uphinde wakhuthaza abalokhu bengakahlatshwa ukuthi bayehlatshwa. Iziqondiso lezi zitshiye abanengi abasebenza phandle ekade belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi behlaba umkhosi. Bathi ukubamba abantu ngamandla ukuyahlala kuma quarantine centers lanxa bengelayo i-COVID-19 akula ngqondo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa Dube.
Udaba lokuthi abantu bequarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane, ngibona ngathi lokho kuyaye kuwukuthi ukujezisa abantu ngendlela eziphansi. Ngoba nxa kuwukuthi abantu asikhumbuleni ukuthi abantu nxa besiza ekhefini noma besiza kuma holiday ekhaya, insuku zabo zivaliwe. Ukuthi mhlawumbe abanye babe bethole mhlawumbe o-30 days, abanye bethole mhlawumbe o-15 days. Nxa kuwukuthi umuntu usezahamba e-quarantine ayihlala amalanga alijumi eku-quarantine center, eqeda laphana ushuthi usezaphenduke ngazanga sahamba ukuyabona imuli, ukuyabona umndeni. So okuza kwenza ukuthi abantu abaningi babe lokuthandabuza okukhulu kakhulu ukuthi bacabanga ukuthi bahambe ekhaya noma kanjani.
Zithini izizalwane zeZimbabwe khona ngapho e-UK ebezikhangelele ukuya ekhaya ngekhisimusi?
Iningi kade lizimisele kakhulu ukuthi bahambe baye ekhaya bayohlangana lemdeni yabo ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Kodwa ngemva kokuthola lesi simemezelo sokuthi sekule migomo esifanele ukuthi abantu bayilandele, noma sokufanele ukuthi kube lezinto ezifana lama-quarantine kakhulu okuyilo udaba lusegodini kakhulu, abantu abaningi sebekhanselile ama-trips yabo ukuthi bahambe ekhaya ngoba besitsho ukuthi kuzanciphisa kakhulu insuku zabo zokuthi behambe behlale ekhaya. Okukhulu uhulumeni afanele ukuthi acabangele kakhulu izizalwane zeZimbabwe ukuthi umnyaka lo esivela kiyo abantu abaningi abazange bathole ukusebenza, njalo abanye abantu abaningi kade kuyukuthi babuya ekhaya bebuyela nje ukuthi bazonyathela ekhaya okulilizwe labo. Kodwa-ke emsebenzini abanye abantu sekulokho kwaqala i-COVID ngo-2019 bavela baphela lemsebenzi kuze kube lakakhesi abantu kade bengasebenzi. Nxa kuwukuthi uhulumende efaka le imithetho eyokuthi kufanele ukuthi abantu baphinde futhi bazothatha ama-PCR, ngibona ngathi okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi indleko yakhona abayibizayo khona lapho akufanelanga ukuthi kube yimali ezabe isilinganiso esiphezulu kakhulu ezakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bantule bagcine besehluleka lokuthi mhlawumbe bayefika ekhaya bephetheni, begcine besiyafika ekhaya bephethela uma-COVID ma-PCR kungela kudla abazawuphathela abantwana. Kukathi lokho okuncane bekade bengabe bekutholile yiko kade kungasiza izimuli, njengoba sizazi ukuthi indlala ivele ibhahile elizweni lakithi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo, kodwa-ke njalo osokuluhlupho yikuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days. Phezu kwalo lo 14 days sinanzela ubana uyabe eku-quarantine ama-costinga wakhe khonaphana sibona ngathi uhulumende lapha sibona ngathi useziphisa, ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa singawani. Ngoba ungaze wenze utholakale unegative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ngathi asilo nyathelo elihleleli, inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya kuChristmas sinanzela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka, but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa, sibona ngathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixotshela abantu elizweni. Lapha uhulumende kade akukhanyise futhi kutsha kunanzelele, ngoba ukuthi umuntu wayesethwale e-negative esokuthiwa futhi kaye ku-quarantine sibona ngathi hhayi lapha indaba ayihambanga kuhle. So-ke engxenye yohulumende esingakutshoyo ukuthi hhayi masinyakakukhangele okuyinto arivayizele indaba. Umuntu atheste ngathwale e-negative kavunyele ukubana angene elizweni ayenza kwenzani, angabi lo hlupho. Yesilwane othwale e-positive kuqondile ukuthi aye ku-quarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana lakwele South Africa, kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lo mkhuhlane njengoba ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu, sibona ngathi uhulumende kufanele nga ukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ungabe ukhona elizweni. Ngoba nxa silokhu sisekhuluma kanje kungakuyenziwa lutho, uhulumende lokhu esafanisela. Ngakuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawula bewunikana, njalo njengoba futhi ungakaqedisi kahle ukubana ungahlasela ulimaza umnike ongeva esikhathi esinganani kumbe ulimaza isystem omnike esikhathi esinganani sibona ngathi hayi isiqube sikahulumende siphansi esingakutsho nje lathi yikuthi uhulumende wezimbabwe siyamtshela ukubana akaphangisisa ayenzele i-research masinya
kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje
okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine la asehlatshwa abantwana kusukela besehla besiyafika ama-16 years esingakucela ukuthi engxenye le-vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko bakwenze masinya khonoko ngoba singaze siphuze kuzefika ikhisimusi kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikayo lo mkhuhlane kobe sifisa ukuthi khathesi njalo siqalise udisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane silawumba silawo kodwa sibuye sithiwe uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana aseziphatheni kuhle ngalesi sikhathi sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-omicron yakhona ingabe ingakangeni kodwa siyakwazi ukuthi i-COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu abanye ngekhisimusi siyale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kube lamaphathi abantu bevakatshelana cele kwenzeli kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka siyakutshelela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni ezimiyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu sinanzelela njalo ukubana la khona ke sixwayiswa ukubana ama-mask sicela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo njengozulu sivala amakhala sivale imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo lanxa nje kule ngxaki ezinengi ezigoqela ukuhamba imango emide lokuswelakala kwencwadi ezidingakalayo ekubhaliseni. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa usanda kubhoda ngelizwe edinga usekelo njalo ekhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobunengi. Emangweni weMathebeleland South ufike eFilabusi umzingwane ebulilima ematopo lakwezinye indawo lapho abikwa wamukelwa ngenjabulo. Isiphathamandla seMDC Alliance Mathebeleland North umnumzana Mhlonipheki Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi uChamisa esethekelela enkayi ebubi eTsholotsho laseBhinga.
Abantu bayabhalisa ukuvota kodwa-ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana i-distance yangikhona inkulu kakhulu abantu kabayafinyeleli kahle elokuthi behambe bebhalisa kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu sisebenzisa ama-structures ethu ukuthi bahambe bebhalisa abantu sebeliba lesifiso sokuthi behambe bebhalisa kodwa-ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni njalo-ke asilazithupha abantu abaningi bakithi abalazithupha so-ke isikhalazo sethu le nkuthazo kuzek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayi yenze ukuthi ke ukubhalisa kufike ebantwini kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla leFDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile la khona ngapho esigabeni seMathebeleland North lapho ebhodaboda lakwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu bezwe befuna ukubhalisela ukuvota njalo bamamukela njani?
President we-MTC Alliance ubaba u-advocate Nelson Chamisa abaningi themba bazwile ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North bavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela onkayi obubi Tsholotsho Bhinga yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani njalo-ke ibandla le-MTC Alliance lilamalungiselelo bani sisiya phambili okukhupha lapha iZANU-PF nanku phela sesikhangelele ukhetho ukukhulumile ke wavakathela indawo zonke lapha hlanganele khona labantu abaningi abantu bemthakazelela kakhulu laloba nje asibonile ukuthi abantu beZANU-PF bebezama ukuvimba ukuthi umongameli engahlangani labantu
injongo yalimbuthano ibingeyani ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini
injongo kakhulu yalimbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni soke baba upresident besipha abantu ithemba elokuthi MDC Alliance iyaphila njalo ke ilamandla njalo ke isilondlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU-PF embusweni abantu bese sithi manje iMDC Alliance iza kuba njani njalo kuza kuba njani nanku phela uMonzela besithi khona ibizo la le elithi MDC Alliance ngilabo njalo behlangana lozulu wonke weMathebeleni North kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngweMDC Alliance kumbe kaseMDC Alliance ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo yeMDC Alliance kuphela kodwa ke ngeyabantu bonke abeZimbabwe so iMDC Alliance lohlelo lokuthi Citizens Convergence for Change ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganene kulo umkhankaso wokukhupha iZANU-PF embusweni ngoba impi lethu sikiyo kayise impi MDC Alliance yodwa kodwa siyimpi yabantu bonke beZimbabwe
umnumzana mhlonipheki Ncube isiphathamandla seMDC Alliance eMathebeleleni North Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ibika ukuba umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaphenya udaba lokungenela kundaba zeZimbabwe athi kwenziwa nguhulumende wakwelebhilitane. IZBC ithi kulamasotsha amabili afele engozini yemota duzane leBuffalo Range Airport emgwaqweni osuka eTriangle usiya eNgundu. Isayithi ithi izakamizi zelokitshi lethabalala kobulawayo sezileviki zingelamandla kagetsi kulandela ukuntshontsha kwentambo ezihambisa umlilo. IHerald yona ithi umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga useveze ukudana okukhulu ngokubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Monasi yena otshele endlini kuthange. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi baka Studio 7 okhulumayo ngubaba uZololo wenkayi. Ngiyalizwa lonke lokukhulumayo bakwethu ligxilile kwezepolitics ngempela. Mina ke ngigxile kwezokulima. Asilime nini siphume endlaleni. Sikhangele uhulumende lapho elunge khona lalapho engalunganga khona thina siphiwe imigodi enkayi sitrilele imigodi sibili kodwa ke ngabe imigodi esegcekeni kulinywe kungalinywa imbhida kuphela silime izilimo zona lezi esiziholiswa iWorld Vision kulaba abaholayo abahola umumbu kulinywe umumbu kulinywe ingqoloyi kulinywe indumba isunflower sikhama amafutha singalimi imbhida sonke nini yikho njengokukhuthazayo ekulimeni lapha lokudla kwezifuyo izifuyo zethu ziqine amanzi sesilawo yebo ayashoda lapha lalaphana kodwa ke zidriliwe iziborane asilime nini sidle sisuthe bese sikhangela nje uhluphe esibhekana lalo kasivikelekanga katiye ufathi ngasibona amapholisa sizizwe sivikelekile kodwa tubona ipholisa wesabe ipholisa selisesabeka bengisela upani ngolwesithathu hhayi ngubonileyo bekubuhlungu uhlukuluzwa kwabantu amapholisa ahlukuluzwa abuze abantu abe benze igovernment ingathandwa ngabantu amapolisa akasivikele hathi ukuthi sithi singabona amapolisa sesabi umuntu nxa ezihambela yedwa imask ungayehlisa kodwa hayi ukuthi ungabona ipolisa susiwa imask ngokwesaba susesaba ipolisa amamask bekubotshwa abantu bebhadaliswa ama-1000 ngokuthi imask ibiyehlise yabasesilevini umuntu ehamba yedwa
njani isitudio 7 siyabonga ukuthi iyasaziswa into eziningi ezenzakalayo elizweni lethu lapha langaphandle siyawubonga kakhulu emsebenzweni sibese sibuya kwindaba yamaphemithi e-South Africa uvele kade ubuyaphetha ngani amaphemithi akhona nje behlala ephiwa amabizo every year eyiphemithi banibani into ezinjalo abantu bakithi abake bavula inkobhi ababuye beyolungisa okwabo ekhaya beclaim ispace sabo abantu bemathebelini ngoba abaningi futhi abanamaphemithi ngabantu empumalanga abakithi vele babengalayo nale i-chance yokuthi ba-aplaye la maphemithi kuzaafektha bona bempumalanga ikakhulu indaba yamaphemithi ma i-government ingasabamelanga kakhulumisana le-government ye-South Africa ma kwehluli ababuye sizolungisana ilizwe leli yikho kungasincedisa ngoba lokhu kube silokhu esikhala sifike sitshile abantu abethu udubulo lolo olukhona ababuye bezolungisa ekhaya into yabo
Salbonani, salbonani basakazi nabathandiwe Studio 7 lo lokhuluma uGift Sonduku umfoko kaNdlovu. Basakazi bengithi ndlulisa umbono lami omncane. Ngiyabezwa abafowethu banokuthi hayi thina silandaba le lokuthi kuvote lo president thina silendaba lama councilor. Ezwendelani laseZimbabwe noma emathebeleleni ungaba lama councilor wonke lama MPs. Ayikho into ozayenza ifungela presidential power. That's why liyakhumbula ngesikhathi MDC kaTswangirai isiba le majority parliament. Kuthiwa kule runoff i-runoff kwaba nyeka president ngoba umgaba wayengelandaba lokuthi uyaluza ipower eparliament is long engu-president because uyakwazi ukuthi ezwenelana kuba ulama-presidential powers ungaba lama-councilor endawo yonke le mathebeleleni lama-MPs kodwa uma ususiyafuna imali kuzanu bekuncitshe nothing you'll do ube lama-MPs ube lama-councilor kodwa umuntu uyabe lamandla ngu-president ngoba nguye ufaka ungqongqoshe we-local government upresident nguye abe lamandla okufaka upresident so wami umbono ngithi hayi ngabe kuthiwa kuyenzeka sibambaneni sonke siyekele lokuthi lo yishona or what what sisekele iqembu elingathi lile majority yabantu okuyi-MDC alliance sisupport uChamisa kuphuma izandu then okuningi siza kubona mazokuphuma izandu ngoba yebo mina emathebeleni ngisupport izaphu but ngicabanga ukuthi ma singathi sikhipheni izandu kuzosiza lokhu uzwa futhi abanye abafowethu besithi izaphu izodisturba i-MRP abake bengichazela ukuthi kathi i-MRP le zaphu yiphi endala ngoba izaphu mina ngiyazi kuyiyo eyakhulula izwe so uma umuntu ethi izodisturba i-MRP esungula izwe lwa-understand ngiyabonga ngihlala zethembisa
sanibonani sanibonani basakazi Studio 7 kanye nani balaleli ubulisayo ke ngulungisani ngiya echolocho ngokuhlala ngise-South Africa endaweni ebizwa ngokuthi kuse-Orange Farm bantu bakithi sizwile sonke ukuthi-ke abantu baseZimbabwe basafuneki la-South Africa ngoba nje upresident walana uthe babuyisele lawo maphemithi ngithanda ukulikhuthaza abantu bakithi ukuthi-ke nifunde ukwamukela isimo lingabili abana abantu abathi bona bawukhandashisa endaweni yabanikazi sohlala vile khona la egoli kuze kube nini so sameni bantu bakithi ukuthi njengoba sokunje sambukeni isimo sambeni ekhaya siyovota sifusa ilizwe lakithi singancengi loshaya ibhizi incenga lenza le nto leliyenza ayikho right funani kuzimela abantu bakithi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo weVoice of America uthi umkhakha weCovid-19 omutsha weOmicron wawuvele usutholakele kudala ezwekazi leEurope emazweni afana leNetherlands ngesikhathi utholakala kweleSouth Africa la kweleBotswana. Umsakazo omunye uthi njalo amapolisa kweleNigeria aphakathi kokuthungatha izibotshwa ezedlula amakhulu amabili 250 ezibaleke ejele ngemva kokuvulelwa ngabantu abahlasele behlomile. Singene kudaba lweMelika. Kulomfanyana oleminyaka elithumi lanhlano 15 ohlasele ngompopo esikolo seOxford High School lapho afunda khona eMichigan izolo wabulala abafundi abathathu. Kulimale njalo abayisithupha. Isikhulumeli samapholisa kuleyo ndawo umnumzana Mike McCabe utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa imbangelo yalesi sehlakalo. Ukudutshulwa kwabantu okugoqela ezikolo kuyinsakavukela eMelika ngoba imithetho ekhona yenza kube lula ukuthenga imibhobho, kanti lesisekelo sombuso laso sipha uzulu lelo lungelo. Lanxa udlakela olunje luvamile kuleli, abaningi basele bekhuza umhlola ngoba uMadubula ungumfundi ohlasele abanye bakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Akube lusizi kakhulu lokhu mnumzana Nkomo okwenzakale eOxford Township, lusizi kakhulu. Uyabona ukuthi izinto ezinje kulapho esibona khona ukuthi imithetho yenale eAmerica eyokuthi nje imbhobho ungayithola nje mahlayana loma ngapi, ungayithenga nje estridini. And labazali labo futhi kwesinye isikhathi bayabe belayo imbhobho isezindlini and ingavalelwanga kuhle, so abantwana bebele access kiyo. So yiproblem enale kakhulu, and futhi izinto ezinje nxa zisenzakala uyabungakwazi ukuthi khona umntwana lo uvele ulwani yena, ngoba uyabona thina sikhule ekhaya sasisenza iziduli lapha zenhlabathi, ukhaba isiduli sesiqhamuka izibhakera kungela kudubulana. So kathesi abantwana bakathesi sebekhipha imbhobho sebedubulana. So uzathola ukuthi i-support system engxenye ngikhaya kule problem, umntwana u-depressed and njalo futhi lokuthi esikolo khona ngale kulabantu ababe befuna ukuthi bemtshaye, uyabo. Izinto zakhona ziningi-ningi kakhulu sibili.
Ama-democracy ayake zame ukuqinisa imithetho yokuthenga imibhobho ukusehlula. Ubona engagcina ephumelela yini?
Ya, indaba yombhobho lapha eMelika Mr. Nkomo iyahlupha kakhulu, and ngangiboni ukuthi vele ama-democracy angaze afune njani engayikwanisa indaba yenaleyo ukuthi khona i-gun control ibe khona. Ngoba siyabona ukuthi ukuba lo mbhobho lapha eMelika kusesisekelweni sombuso weAmerica othi kulilungelo lami mina ukuthi ngithwale umbhobho xa ngifuna njalo ngiqualify. So yikho kulula kakhulu ukuthi imbhobho itholakale lapha eAmerica ngoba kunidayo kuphela i-ID kuphela sothenga umbhobho. Njengokufana ungene OK lapha la ku-hyper uthenga i-grocery, umbhobho yamerika uthengwa njalo. So kulula kakhulu. So uzathola ukuthi amazwe anganyala emthetho enzimanyana ukuthi abantu bethole imbhobho njengebeZimbabwe kunje. So sathi sikhula thina ungazwa kuthiwa umuntu e-thorn groove kumbe engubo yenja kumbe lapha emzilikazi udutshulwe ngombhobho, kwangasonto ephomba ukuyizwa leyo. Sindani ungathi uyakhanyela ngale South Africa abantu bahlala bedubulana kakhulu eSouth Africa ngoba imithetho yabo iyavumela kakhulu imbhobho.
Umnumzana Muzobanzincube isizalwane seZimbabwe esidabuka koKapu esilobela. Sixoxela eseIndiana khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma quarantine centers okwamaviki amabili lanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi abakhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulomfanyana ongumfundi kwesinye isikolo ovuke ubhofa wahlasela ngombhobho eMelika wabulala abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asilweni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.